Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Mbimbitho 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abenza imisebenzi ezandla bathi kunzima ukuthela imithelo ye tax eZimbabwe. Zikhala ngendlala izakhamizi zewange ezithi sezilenyanga ezithiyagalolunye zingaholi ukudla okuvela kuhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenza imisebenzi yezandla bathi kunzima ukuthela imithelo ye-tax eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali. Bathi kunzima ukulandela ukufiswa ngohulumende othi kumele kuhlawule umthelo we-tax ngabantu bonke abathengisa impahla emigwaqweni abemba amatshaluguki labangamabhizimusi amancane achiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolonkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni.
Ukusebenza kumbe ukuphila ngempilo yokuthengisa kunzima, kunzima kakhulu ngoba uzathola ukuthi yena le imali encane oyitholayo yimali okumele ukuthi ihlale ibooster njalo ibhizinisi yakho. Yiyo imali njalo okumele ukuthi abanengi ekuthengiseni lapha sabe singama single mothers njoba ngike ngathi singama widows kuyikuthi leyo mali ikhangelele ukuthi ibhadale abantwana school fees abanengi uyaburenta kumele ubhadale irent kumele badle phela abantwana njengoba nje sihlala sisitho sithi umuzi ngumuzi ngomama yonke into leyo iyabe ikhangelele ukuthi ngumama so mina ngibone ngani thiwa kunzima ikakhulu nxa ungumama. Ungumama njalo okuyibhizinisi kwakho kukuncane, lawe ufisa ukuthi kwelinilanga usungathola sule bhizinisi elikhulu. Kodwa khonoko kuncane oyabe ukuthola usuphoma ukuthi as long as ngikwanisa ukuthi ngiselele abantwana.
Yes, ngathi ke ukubhadala imithelo ye-tax leyi okufiswa nguhulumende, lingakwenelisa yini ukuthi libhadale khonoko?
Thina abavele sisathengisa sisakhasa sithenzele estradeni babadube sizathi sivele sikhaliswa imali zama license lokubhadala ama license inyanga ngenyanga bese sithi imali ye tax sizayikwanisa asisoli as long as imali kusasa engavuka isiza isizwe imali eyavuka isebenza ekuthuthukiseni ilizwe lethu kumele vele i tax ibhadale kodwa mina ngithi nga uhulumende uyakhangela nxa kuthiwa i tax kayibhadalo ibhadalo yilabo abalamasalazi abakwanisa ukuthi bayathengisa mbe balama business avele esekhulile bese ukuthi labo balama business okuyimsiko okuncane ncane maybe angazi ukuthi nxa uhulumende bazwela uyabe sebazwela njani.
Yes, ngathi nxa ungakhuluma kancane ngokuthi imithelo le ibhadalayo kathesi libhadalani ama license wona lawo imalini
kathesi ukuthi uhambe esithi council uyayiapplyela ilayisensi uzabe usebenzise imali engange $15 then ngenyanga ngenyanga usithi council uyabe khangelela ukuthi ubusubhadala $11 imali okumele uyibhadale ngenyanga ngenyanga so ubunzima obusuka kube khona ukuze sifike esikhathini sokuthi senze illegal vending usuka sekube sekuthini uzathola ukuthi inyanga iphosi yephela awukayenzi laleyo profit $11 so nxa sokuzahlangana i-rent ka-city council osokuhlangana lokuthi sokumele uphinde ubhadale i-tax mina ngibone ngani kuyabe sokukhama kakhulu.
Lo ngunkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodabalolo lomnumzana Malakhe Nkomo okubandla lezano PF.
Ngibonani vele ukusebenzayo impilo ekhona wonke umuntu angeke aze athole ukusebenza maybe singathi kuma industries la kwezinye indawo kanti ke nxa usebenza umsebenzi wezandla kufanele ukuthi ubone ukuthi uyalandela imithetho ekhona akula phela into ebuya lula kodwa ukuqinisela lokuzinikela nokudinga ulwazi lwento oyabe kuyenza yikho okuqatheke kakhulu.
Ye nxa sibona ke uzizwa kuthiwa ke uhulumende ufisa ukuthi bonke abantu abayenza imisebenzi yezandla bathele umthelo lo we-tax kambe kwenzakala ukuthi ligcine libhadale umthelo lo.
Uma uyi-citizen welizwe babadube uma vele uyimhlalwa lelo lizwe vele akhona ama-levies kumbe lamanye ama-taxes ayiwo lawo ufanele awafake ancedisa kwezinye izinto okufanele zibe khona kunjenjani bakhala ngemigwaqo bakhale ngalokhu lalokhuyana bakhale ngokuhlanzeka kwalokhu lalokhuyana kanti imali yangikhona eyavela ngapi uma thina isitsho esebenzayo esithola kuyimadlo okuyimadlana singasakhiphi lokho okuyisenti ukuthi siphathise entweni ezinjani.
Ye kodwa abantu abaningi bayakhala bathi imithelo eminingi ababona ukuthi yenziwani nxa wakhalela imigwaqo yeZimbabwe vele ibhidlike okunye okumangalisayo okunye ukuthi vele sokulamagodigodi kambe imithelo le iyanceda yini baba Nkomo?
Ya kwabaphethe ezomgwaqo labaphethe lezo zikhwama ngibona ngani akulamuntu wakho ukudobha imali yabantu ayidle esingathi ama-public funds ayidle kule ndlela yangikhona ufanele abantu balandelele ngayo la ngendlela yangikhona ukuthi kuyayobhoda ama-members of parliament ngama-committees abo bebuza ukubana lokhu lalokhuyana usetshenziswa njani. Ngibona abantu kufanele basukume uma kulalapho abasola khona kungabi yinto nje phongutholakala ku-social media abantu bekhuluma abakufunayo. Kanti-ke usumbuza ubufakazi ubufakazi bangikhona bungekho kuthiwa kuyadliwa imali njalo nje sesinanzelela ukuthi umgwaqo ungafa isibanga eside akutho ukuthi imali yangikhona iyabe ikhona ukuthi ngaluze umgwaqo ngasikhathi sini.
Umnumzana Malakhe Nkomo lilunga lebandla lezano PF ubexoxa lo Gibbs Dewey Studio 7 SOS Nicholson eMatabeleland South.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe.
Sokulenyanga ezisithiyagalolunye ezinye izakhamizi zewange eMatabeleland North zingaholiswa amabele luhlangothi olukhangelane lenswelo zikaZulu olwe-social welfare zithi ziyahlupheka ngenxa yokuswela ukudla. Unokuthi abadlamini usethelelana lolu daba esewange.
Unkosikazi Mavu Ndlovu Shoko wesigabeni seJembwe uthi yena le muli yakhe vele kakaze yathole usizo kuhulumende.
Kwathi kubhaliswa kwabhalwa kwathiwa kuzaphindwa sihole lanamhlanje lokhu simelele asisebenzi hlale ekhaya. Ngingumisisi Shoko ngikhuluma kanje ngilabantwana abahlanu ngihlale ekhaya akulosebenzayo sonke sihlezi indlala iyasitshaya akula lapho esikhangelele khona besikhangelele kuhulumende ukuthi asincedise.
Bayalamba labanye ehlanganani omunye wabo ngusabhuku unkosikazi Bongani Mlotshwa lomdeni wakhe.
Sihlalele abantu abasaholi kade sacina ukuhola vele kade sacina sigcine sibili ngayo ibhali bona kukhonale vele kubo-July August hayi indlala ikhona sibili kokuthi ikhabalwane leli sesilikhangele amehlo abona ukuthi alikhule sibone ukuthole ukusizakala.
Obona ngezempilakahle ehlanganani unkosikazi Khathazile Ndebele uthi abakuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu babethembise ukuholisa abalambayo nyanga zonke kodwa sekuze kulamuhla kabafinyeleli kwezinye izigaba ezifana lesakhe.
Sasithembise ukuthi hayi siyakuya sizolinika kodwa since agasi ngesikalamuhla akula esikutholayo. Ngitsho kunzima sibili abantu kulezi nsuku baphila ngayo igrini yalo babe sidla lona ulude.
Unkosikazi Ndebele uthi okwenza kube nzima ngamandla ikuba le masimini yakuthembisi.
Sokuyikufa kuthi izidumbu zizaba njengobulongo ngoba kunzima ukuthi sithembe ukuthi sithi silimile sizathola ngabe kumbeni usubhacekile sabe sikwazi ukuthi singathi kodwa ungakaze kubhace ungakathakazi akulala dodwa kulani hayi indlala lokhu siyaphambili.
Ukhansila wezigabeni lezi ezingaphansi kwesigcawu sekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi kuviki ephelileyo uhulumende uke waholisa izigaba ezine kuphela ingqoloyi igalani elengxenye 7 kilograms ngekhanda kodwa ezinye indawo kazitholanga lutho. Uthi ingcazelo zalokhu zehlukene.
Bathi kwakungela kuhle okwakukhona so ukudla kwangikhona kubuyile futhi ingqoloyi yena le njalo babalisela nendaba zabo transport ukuthi ukuthi noma sokufikile ngale endaweni ya GMP ngale kaya kushota i-transport ngikho bathe sebeholisa ngathe sabantu ade sebebhadala imali zama-transport so kungangokuthi uhlupho lokho lusala kama lusiya phambili ngoba uvele abantu ozabaholisa ngabantu athe baswela but suthe babhadala imali ye-transport so sekuhle kusiwa yinto nje engani eyahlupha kakhulu ebantwini banawa ngokuningi ba.
Umholi wesabelo seMatabeleland North umnumzana Richard Moyo yena uyakulandula ukuba ukudla kwasekuphelile.
Challenge ibiyi-transport lama-transporters but ukudla uhulumende kwakubhajetha konke ukuthi kwabantu behole umnyaka lo ophelileyo uphele up to end of this month ngo March and ngizwa ngani ukuthi aku extendiwe futhi ukunika abantu ukuthi bakabeze beqalise ukuvuna. So I think kuyabe kungama challenges e transport, but uhulumende wabisi secular futhi ukuthi abadala kubese bengakhupha nxa i transport ukudla lokho kuyalela ku major MPs bekhupha ama dollar abo bengameleli ukuze bekhutshelwe ngohulumende kwesikhathi kuyaphuza imali zikahulumende.
Indlala esabelweni semathebeleleni North ibikwa yande kakhulu emaphandleni ngokutsho kukamnumzana Mthuli Ncube isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngemali yelizwe abantu abedlula ingxenye yesigidi 540,000 esabelweni lesi badinga usizo lokudla kodwa ihlekana nje yilo elitholayo. Uphenyo lomnyako phelileyo olwenziwa enhlanganiso ye-United Nations Children's Fund esabelweni lesi lwaveza ukuba kwande abantu abangasebenziyo, abafelokazi labafelwa, intandane kanye labagogekileyo. Kodwa uKhansila Moyo uthi iningi lalapha kabatholi usizo kuhulumende, njalo lokweqiswa kwenyanga kulabo abatholayo kwenza abantu bebesenzikini yobunzima ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Izizalwane zele Israel ezazithunjwe ngabahlamuki beHamas ezisanda kukhululwa zikhuluma ngobunzima ezahlangana labo zivalelwe eGaza okwenyanga ezilitshumi lasithupha. Zithi zazincitshwa ukudla njalo abesilihla sabe khahlanyezwa. Abaningi bathi uMongameli Donald Trump nguye owenza bakhululwa njalo balethemba lokuthi imizamo yakhe iza kwenza kukhululwe abaseleyo. ULinda Gradstein OVOA ose Jerusalem usipha loludaba elilethulela yimi uDaba Kancube owe Studio 7. UEli Sharabi wathunjwa ese Kibbutz Beri eduzane lomngcele weIsrael eGaza mhla ka 7 Mfumfu ngo 2023. Umne wabo athunjwa laye wabulawa ngesikhathi bevalelwe. Engakakhulula ngenyanga edluleyo uSharabi ubengakwazi ukuthi umkakhe lamadodakazi akhe amabili babulawa besemzini wabo ngabahlamuki beHamas. USharabi watshela umsakazi we-Israel TV ukuthi wahlukuluzwa.
Ngangisehluleka ukulala ngenxa yobuhlungu. Intambo ezazingibophile zasezingena enyameni kusithi ngihlabe umkhosi nxa nginyikinyeka. Uyaqaleka uvuke njalo ngemva kwamahola amabili kumbe amathathu uqhubeke usizwa ubuhlungu.
USharabi wayevalelwe emigelweni ephansi komhlaba okwamalanga angaba ngamakhulu amahlanu 500. Wayephiwa ukudla okulutshwana okwenza wazaca kakhulu. Isimo sikaSharabi labanye ababili abakhulula ndawonye laye sethusa njalo sazondisa izizalwane ze-Israel.
You don't care about the beatings you get, and they beat you. They break my ribs.
Ugcina ungasela ndaba lokutshaywa. Bakutshaya njalo nje bephule imbambo. Konke lokhu akwedluli indlala. Ucele njalo nje ukuthi bakuphe isinkwa.
Abahlamuki beHamas balokhu bengakakhululi abanye abangamachumi amathathu labahlanu okucatshangela ukuthi babulawa, labanye abangamachumi amabili lane okucatshangela ukuthi basaphila. Imuli zabo zithi isikhathi sokubahlenga siyahamba. Unina womunye wabo uyakhala.
Recently, released hostages reported that Alon has been confined in a small dark tunnel 40 meters underground.
Abasanda kukhululwa bathi u-Alon usezinsuku ezedlula amakhulu amahlanu evalelwe emgodini omnyama otshona okwamamitha angamashumi amane 40 meters. Uhlala elamaketane enyaweni njalo etshaywa encetshwa lokudla osokubangela ubana azace. Ulesihlebhu sebhomba esamhlaba elihlweni elilodwa elingasaboniyo njalo kwesatshelwa ukubana elinye njalo ilihlo alisaboni kuhle.
Ngemva kokubona uSharabi kumabonakude omongameli welemelika umnumzana Donald Trump wanxusa abakhululwayo eWhite House njalo waxwayisa iHamas ukuthi ikhulule abathunjiweyo. Abanye ababethunjiwe abafana nesizalwane selemelika le-Israel uKeith Seigel bathi umongameli Trump ngiye ongaphathisa ekukhululeni kwabaseleyo. Ngemva kokukhululwa uSeigel wavakatshela umuzi wakhe owabhidlizwayo njalo wabonga uTrump kuvidiyo.
I wanted to say to you once again how urgent it is to get all of the hostages out of Gaza and back home.
Ngifuna wazi ukuthi abaselwe eGaza kumele bakhululwe ngokuphangisa babuyele emolini zabo. Usebenzile kakhulu njalo sonke sikukhuthaza ukuthi uqhubeke uzama ngamandla wonke ukuze abanye bakhululwe.
Isithunywa sikaTrump eMiddle East umnumzana Steve Witkoff useKatar ezama ukuqhelisa isivumelano sokubeka phansi izikhali esiphakathi kwele Israel leHamas ngesikhathi inkulumo zokuthula lokukhululwa kwabathunjiweyo ziqhubeka. Udaba lolu luqoqwe nguLinda Gradstein oweVOA News. Kusigaba sabomama namhlanje sixoxa lonkosikazi sikhathele Mathambo ongumqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum eseNew York emhlanganeni weCommission on the Status of Women oqoqwe ngumanyano weUnited Nations Women.
I-CSW 69 umhlangano ohlanganisa abamelele amalunga e-United Nations kanye lama-United Nations entities afana nalawo UNFPA, UNFDP njalo, kuhlanganisela inhlanganiso ezizimele zodwa sithi ngama-CSOs mhlaba wonke jikelele. Injongo kuyikuququzela ukulinganiswa kwamathuba le-women empowerment njalo kukhangelele kakhulu u-CSW 69 ukuthakazelela iminyaka engu-30 lokhe kwasungulwa wavunyelwana nge-adoption ye-Beijing Declaration le-Platform for Action. Indikimba kuyikuhlaziya impumela lemgoqo njalo ukhangelelwe ukuthi yini okunye okungenziwa ukuze izinqumo zika-1995 ze-Platform for Action zifezeke.
Kukhona na ukukhulunywa kule mihlangano elikubona kuqakathekile kakhulu sikhangela indaba ezibhekane labomama eZimbabwe?
Inhlupho esihlangana labomama beZimbabwe asonhlupho esibhekane kakhulu labomama beZimbabwe bonke, kodwa inhlupho esihlangane labomama mhlaba wonke jikelele. Sikhangele inhlupho zodlame esithi gender-based violence, singananzelela omama emhlaba wonke jikelele bahlukunyezwa ngemakhaya, bahlukunyezwa lalapho abahlanganelana khona endaweni ezihlukeneyo. Sikhangele njalo uhlupho lokwendisa abantwana bebancane, olunye uhlupho elukhangelane labomama eZimbabwe njalo lomhlaba wonke jikelele. Ezomnotho, omama abaningi abaphatheki kakhulu kwezomnotho, abatholakali njalo bekhona ezindaweni lezi, njalo lobukhokheli asibatholi omama endaweni eziningi zokukhokheli.
IZimbabwe yona iqhubeka ibhekane lodubo lokwendiswa kwamankazane sasemancane. Kukhona naye likufunde kule mhlangano okungaphathisa ekwehliseni lolu dubo?
Abantwana abendiswa bebancane kakhulu sinanzela khona sesilomthetho okhona ofakwe obekwe khathesi elizweni lakithi leZimbabwe onqabela ukuthi abantwana bendiswe bebancane. Osokusele khathesi ukuthi sinanzelele ukuthi khona bonke abayendisa abantwana abancane bayabotshwa. Sinanzelele njalo ukuqakatheka kokuthi sinikeze abantwana amandla lolwazi ukuthi bebekwazi ukuthi bengavuma ukwendiswa bebancane, lokuthi bengathola ngaphi usizo, njalo lokuthi khona kube le male involvement campaign enanzelela ukuthi khona sibe labo baba abakhulumisana njalo bencedisa ukunanzelela ukuthi kungabi lokuncindezelwa kwamantombazane, lokuthi bexhaswe ngazo zonke indlela esingabaxhasa.
Unkosikazi sikhathele Mathambo ngumqondisi wenhlanganiso yeMthonjeni Women's Forum ubesecingweni leStudio 7 eseNew York. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sikhangela ebezisemithethwa ndaba. Bamiswe enkantolo yeHarare abasolwa abathathu besetheswa icala lokutholakala belembanje ezilesisindo samathani amane alengxenye 4,580 kgs futhi ezibiza imali ephezulu kwengxenye yesigidi samadola emelika i-$549,000. Abasolwa laba nguLloyd Matamba, uMichael Alfaneta, loJustice Maope. Amapholisa athi abathole njalo bethengisa utshwala obubiza i-$50,000 bengela layisensi. Abatshutshisi balile ukuthi abasolwa bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail ukuze bathonisiswe bevela ngekhaya. Zimbabwe. Siye ngaseBeitbridge. UMoses Mukono weJou oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32 years ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili lantathu ngemva kokufunyanwa elecala lokungenela owesifazana endlini yakhe wamdlwengula wabuye wamtshontshela umakhalekhukhwini wakhe kanye lemali. Abatshutshisi bathi umsolwa lo wadala amacala la ngemva kokwesabisa owesifazana lo ngengqamu yohlobo lwe-okapi lenduku.
The Voice of America.
Sigcine ngaseBindura. Abakhankasela amalungelo abesifazana sebamukele ngenjabulo isigwebo seminyaka edlula ikhulu 111 years esetheswe owesilisa otholakale elamacala okudlwengula abesifazana abayisithupha. ULakmo Mazambane oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amane 38 years ugwetshwe inkantolo kamanji. Ngomnyaka ka-2014 kulomunye njalo umdlwenguli owagwetshwa iminyaka phose engamakhulu amathathu 290 years. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa legqwetha uMnumzana Pardon Tafumaneyi.
Icala lokudlwengula abantu besifazana lokugxekeza amacala nje singathi ajayele ukwanda kwele Zimbabwe, especially economy yethu leyi isiyenza ukuthi abantu bezame ukudinga ngokuphehla i-survivor. So siyakubona nje ukuthi abantu nje badinga imali, ama-robberies asemaningi. So nxa begweba nje omantshi bayathatha each count bemnike amayezi. So nxa emaningi lawo agcine sibe maningi namayezi azabe eseva. So yeah, into ezuzakalayo kakhulu.
Kulohlelo lukamongameli olokuxolela lokukhulula izibotshwa eziyabe zike zadonsa ejele i-presidential amnesty. Kungenzeka yini ukuthi lalo umsolwa ogwetshwe iminyaka eminingi kangaka axolelwe njalo akhululwe ngumongameli?
Presidential amnesty yona nxa ibuya kahle kahle ijale ukuba lama-categories ama-offences abantu abazabe sebespendile maybe at least 2/3 and also ama-crimes bakhuluma ukuthi hhayi asisoze sibambe especially o-rap laba labomeda bajale ukubachiya.
UMnumzana Pardon Tafumaneyi ligqwetha ubexoxa le-Studio 7 ekwelebhilithane kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Nguhlelo abaculi bethu liviki silomculi wezokholo uZibusiso Moyo ozibiza njalo ngokuthi nguZi Mabuwe lapha ephethe idlalade lakhe lesibili. Nangu exoxa le Studio 7 ekwele South Africa.
Sina yizela
igama lami uzuziso moyo ephuma esigabeni semadleleni woni ndabuka entaba zinduna ifiso sami kubalandeli ukuthi bengilandele bengikhuphule njengomuntu osaqala emculweni ngaye last year
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mabengisecha bengasecha uzima ku gospel ngikhona ku YouTube kwentholakala khona for isikhathi samanje kodwa nje inyanga isiyaphela bengifisa ngizifake kuma platforms wonke ngitholakala ku +27 8374 82149 ngise izini nase South Africa
zokholo ozibiza ngokuthi Zima Buwe exoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 singekehlukani ngesikhangele besihamba phambili abenza imisebenzi yezandla bathi kunzima ukuthela imithelo ye tax eZimbabwe zikhala ngendlala izakhamizi zewange ezithi sezilenyanga ezizithi yagalolunye zingaholi ukudla kuvela kuhulumende silugqibake lapha uhlelo lwehla namhlanje oluvalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethuli lakho kuyabule njini kukheli ethi www.voaindebele.com kumbe ukuya kuwhatsapp channel yethu ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.